Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Yayaphela kuhamba khona manje esingathi bakundana inxa lesihuta lapha-ke izinzi khonapho. So izinzi zokuthi ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni le esikiyo leyo abantu abalalo uhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esapi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana e-X. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobhu leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo. Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Lilokithi elikhulu kakhulu, so ungathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangene ngezindlini kuyalo kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona ibabayakha kuzo bayaphela kohamba khona manje ethi ngathi baqondana inxa lesihutha baphake izindlu khonapho so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyaphethwa kakhulu ngamanje ikansil yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe ne-problem ikansil ngaleso sikhathi engeyona yayivele ingekho befakana khonapho so bathethi ikansil iyazama ngamandla ukuthi kwenzele ukuthi amanzi lana ahambe athi ikhansil legovernment iyazama ukuwakhiphe manje abantu kungase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi la ma-drainage ethu senza ukuthi izilingavelelini izini singananga kakhulu sokuhle kugcwala amanzi sehle tutume siyangingena ezindlini zabantu kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwedlulu yethu so kwenye isikhathi liyabajuma abantu bangaphitheyanga kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu singakanje abantu ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-county park hhayi besoluluningi kakhulu amanzi abengasekho emademu then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwalo ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono ikhansi layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasekho kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi angabuya lafanele maningi ayatutumba ecine ethengena la hayi bayakhala kilinti yakhona ngamasuka njengathi thinati njengama-resident bayaripota kithi thina esihambise kukhansil ikhansil ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuka sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi government kumbe ngangenela ukuthi dinge ngxele ama-private ancetana lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuka.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho, eLupane, eNyamendlovu, kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lo nyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Ye, kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni le esikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo kungama 2 kg kwamabele yikho sesidanela kikho.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Moyo, singathi ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha, hayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwaza ugajombo yikho lapho abantu asebesithilela khona nje kwamalanga la okokuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa-ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu bayasebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo eziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongxenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukhansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho ikakhulu zabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokuba careless kwabazali abayihluke ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sesikhangelela izivuno inkomo sezingena amahlanga sebeyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isi-January now. Then from January, February, March, izikolo mavevala abantwana kumbe April. Esiyavulela izikolo zisiyavula i-second term. Abadala vele kabasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani konoku kansela?
Thola ukuthi omunye uyabele izivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi ngawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini kudla kwabe kungekawomi umumbu uyabungawomi engavuni usevuna le nkomo ngapho uyavuna ngapho uyanina inkomo so yikho kukhona kakhulu bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayehluleka futhi lakho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona silabaphathi bomdabu abalisa ama-chiefs ozebhuku bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kuseselokuthula imbona kwabo sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe encikwe likaWard 6 kwelikamathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke. Ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuze ikwazi ukuthi ikhuze abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kazi iphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya. Ngile themba lokuthi mepencenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokhu eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila kaWard 6 eCholocho ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lapho elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC. Ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamuki M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi patelane le Melika, osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe, umnumzana Donald Trump. Namuhla ucele inkantolo ye Supreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka 2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho leNew York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuna ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu, abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalele elikhulu eliyabe lokhu elisithi phela lo me phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi, isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi, kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika, emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesise sambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina. Kutsho khona ukuthi kwezangaphandle, kwezobudlelwane labanye amazwe, kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane, ajwayele ukuba lobungane leMelika. Amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni, ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho. Usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni. Sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseDurban.
Yes, ngathi inkampani le ibizwa kuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet ulihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kwinkampani yenu?
Siyenza ukwakha i-building isiqala phansi, ukwakha plumbing no-gas. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-offer.
Nxa kusenza umsebenzi wona lowo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulomuntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kubanzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into engeyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregister last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ngile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula, kodwa uma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyaphisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction, umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-130. Ngikhumbula ngale sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction, because omunye umuntu usuka kuthathe eze umuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje, maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikhampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu, uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo namba.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba, so kuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333, uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Yes, izo njalo Ndlovu, kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into zeplumbing lento sifanayo. Akusitshele ngamapitshana ngakhonokho, uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esilebhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salubonani, salubonani Studio 7. Umlevo okhulumayo ikholo sejwane. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from one azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathebeleleni. Endi ubebuya maye lokho esithu yenza i-development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelopi yonke indawo then expect ukuthi uzoba i-good leader? Esh, I wish isikhathi sakhe masiphela bemfake ejele. Ngisi sifiso sami phela abotshwe.
Hayi, Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi, philani, siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona kusuka ngizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lolokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama junior George Bush. It doesn't mean anything, okay? As long umuntu eyimember that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo. Just do aside with that. All right, uSibangilizwe, because indlela yakhe ongene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphi lokho ya repeatwayo. We have got a junior councillor and nabantu ababekhontestela uMP ubonakele impela kunamandla phambili uSibangilizwe phambili. Thank you. Siyabonga Nkomo. Qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, Studio 7, impela lelo liqinisa impela lo babo bekakhulumethe abantwana besindebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isindebele kanjani. Kungathathwa impela umuntu ongazi isindebele ehambe efundisa esindebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezulu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esindebeleni akafundise esindebeleni, weshoneni akafundise esishoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti liwayo ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi, siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu lisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, kuze sizwe laphana nalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi, izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Linjani njani laphele khona, liyaphila ni? Unyaka omusha kini lonke. Ngiyalithanda thanda eDaluka Moveni Ngwenya. Awe,
labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phosi amachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.